thina sokuqala ikubonga iAmnesty International lokuma labantu bezimbabwe esikhathini esinzima sivela kukhetho abantu futhi again ukubuyela in another election ezafundwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela singakabali ibhajethi yamapolisa singakabali ibhajethi ezinye ezifunakalayo from i-pocket yama-taxpayer konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu so kulobu nzima obuselizwe Job Sikala has been improving kuze kufike namhlanje so sibonge iAmnesty ngokuma labantu bezimbabwe njalo we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge-PPC we continue to call for the immediate release ka-Honorable Sikala ngenxa yokuthi akulacala alenzayo umuntu okwakufanekisele ngoba wabotshwe ngu-member of parliament okutshengisa ukuba nezimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphathi atshiyeneyo kakhulu zanupiyefu akubala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i-right to bail kodwa u-Honorable Sikala yena kulo mthetho ofakwe okutshengisa ukuba nelizwe lethu seliriduce into an animal farm kingdom okuyinto okufanele lungitshise if we are to have a stable country.
Ye kodwa ngasikhangela phela abambophileyo bathule ecala umnumzana Sikala ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathule ecala wahlala more than 500 days ejele i-high court yezimbabwe yafaka i-ruling ukubana kwakungafanelanga ukuthi ebotshwe yikho libona i-high court yadismisa i-judgment yayivela-ke kuma-magistrate court esi kuthiwo ikubana-ke uhulumende fanele make sure ukuthi uSikala uyareliswa ngenxa yokuthi uSikala is a political prisoner that's why the political leadership eselizweni has the responsibility ukumeka sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner political kaso usicakala cala lokubulala umuntu noma lobugebenga noma lokutshontsha.